into ekhulela abantu abaphethe ilizwe kathesi babugandi yikuthutha lokuswela lokho abathi ngesilungu yi-wisdom. Nalabo ababusayo bengahlala phansi lalabo abaphikisayo, kwathiwe iqembu elilodwa elizimisele ukulungisa umumo weZimbabwe, umnotho weZimbabwe lepolitiki yeZimbabwe, isimo sezinto eZimbabwe singantshintsha. Kodwa ilizwe liphethwe ngabantu abayiziphukuphuku abangakwaziyo ukuthi umbuso uyasikelwana, kuyabanjiswana njalo kuyakhulunyiswana. Kubusa abantu engathi bale-faction mentality, ukuthi umuntu uzabusa eyedwa labangani bakhe loli lizwe lisitsha. Yiluhlupho lokuqala kuphela, ukuswelakala kokuhlakanipha, ukuswelakala kolwazi, nokuswelakala kwenjulo yomqondo wabantu.
Manje kwenziweni ukuze baphaphame, babonisane, basebenzelane ndawonye?
Bekufunakala ukuthi nabo sesenabadala e-Afrika, obaba uKhawunda, oGraca Machel nabanye abantu bamlandi mlankagwa bamtshela ukuthi ayihlala phansi lababuphilisayo likhulume, ukwenzela ukuthi abantu bezwele eZimbabwe bake bathole ukuphefumula, bake bathole ukudla, bake bathole amanzi, bake bathole ugesi. Akula faction eyake yabusa ilizwe umhlaba wonke lo ungaka. Kuyabe kuzaba ngobokuqala bona ababusayo. Kuyamele kubanjiswane iZimbabwe labantwana abatalented kakhulu, abalolwazi njalo abakwaziyo umhlaba ukuthi indaba yakhona ingalungiseka masinyane nxa i-wisdom lokukhalipha kungabuya kuze kwalaba ababusayo.
Kodwa-ke bona ababusayo bathi amaqhinga balawo, nanku intengo ezitolo izisehla ngokususa kwabo imali zakwamanye amazwe.
Yehlo kwamalanga wona iyaphinda ikhuphuke, kudala sayizwa, kudala sayibona lento eyayisenzakala langesikhathi kusabusa umdlali. Okufunakalayo ngama-permanent and long-term solution, not okungama-military operations, lokhu lokungama-short-term strategies okwamalanga amafitshane, akusoze kuwe lapho umkhuhlane osibulalayo. Ngoba ipikinga yelizwe leZimbabwe yipolitiki, izalungiswa yipolitiki. I-economy iyabona nje iboniswa yipolitiki, kungalungisa ipolitiki konke kuzakhona.
Kanti pho manje bona abaphikisayo laba ubabona njani bona? Yiba babisele emuva yini ingqubela phambili, kumbe balungile abakwenzayo ukwemba phansi bengafuni ukuthi bamukele impumela yokhetho ledlule?
Ngempela yibo abantu abalemqondo eseyabamfitshane, engaboni ekudeni lapho kufunakala ukuthi kulungiswe khona. Ngoba laba abantu ngabantu abakhulele egangeni bengamagerila, bengaze bangene kuhulumende, bangene uhulumende bengabalandeli, bengasibo bantu ababusayo. Abazange bayiphiwa i-mentorship le-guidance yokuthi umbuso ubuswa njani, lokuthi ilizwe liphathwa njani ngenxa umbuso kamgabe okuhuquluza amandla lokuba nguntando kayifikiswa. Ngabantu abasafuna ukufundiswa ukuthi ilizwe i-statesmanship yenziwa kanjani, ukuthi ilizwe liphathwa kanjani. Abazange balithola ithuba lokho belengqondo yesigerila egangeni yokuthi umuntu oyophikisana lawe uyabulawa njalo into zibanjwa ngamandla. Kukanti-ke imnotho lama-economies alezi nsuku afuna ubuchopho obujiyileyo kule ndaba zokujubulana nokubulalana lezi abazijwayelela.
Kanti khona elizweni akungeke kwatholakala yini abantu abangafana lalabo baqambileyo abanjengabokhawunda labomashel?
Ye, kuyafunakala ukuthi sathi ikibe lozwelo ebantwini beZimbabwe. Nalaba abaphikisayo nabo kumele ukuthi bayekele ukube begxokozela bephakathi kwelizwe, baphumele ngaphandle bebonise amanye amazwe ase-Southern Africa ukuthi uhlupho olukhona kwini, ukwenzela ukuthi ezinye izizwe zisondele eduze zincedise. Ngoba kuya phambili uhlupho lwabantu lujiya lusiya phambili, njalo ikusasa yabantwana baseZimbabwe abancane akwazakalithi sakuma kanjani nxa kunje.